iningi labantu bakobulawayo belithabela imanzi nte ngempumela yokhetho lweZambia bethi laseZimbabwe uma uZulu angazimisela ulakho ukukhetha inkokheli ayifunayo kungela kwesaba. Umongameli webandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo utshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokusebenzela ndawonye kwengatsha ezehlukeneyo ekuqhubeni ukhetho oluhle.
Umphumela okhetho lweZambia utshengisele ukuthi i-electoral system, elections board, ayikho captured njengeyakwele Zimbabwe, izekhi ebanjwe i-army, the reporter direct to ZANU-PF. Okusengisa sobala ukuthi izekhi yakithi ayikho independent, but electoral commission yaseZambia i-independent. Kanti njalo kuyasitshengisa ukuthi abantu beZambia bavo de nge-unit of purpose.
Isikhulumi sebandla lezapho uMnumzana Iphithule Maphosa uthi okwenziwe izizalwane zeZambia makube isifundo esikhulu kuZulu weZimbabwe.
Ngithanda ukuthi amhlophe ebantwini weZambia, ngithi amhlophe njalo kubaba uThilema osekhethiwe ukuthi ekhokhele iZambia. Ngithanda njalo ukuthi ngibonise isifundo esikhulu esisithola from ukhetho lolo ukuthi abantu beZambia abaqakathekisanga njalo abanamathelanga ikakhulu kuma-political parties kumbe inkokheli zama-political parties. Siyananzelela ukuthi babone ama-interests abo kuyiwo aqakatheke kakhulu njengesizwe. Ama-interests abo agoqela i-economy, i-transparency, ama-human rights nama-civil liberties. Ngakho kumele sikufunde njengamaZimbabweans ukuthi singaze sanamathela kakhulu kumbe sakholelwa kakhulu kuma-political parties. Kodwa ke sikholelwe kuma-interest ethu lokuwalondoloza nokuthi siwafeze njengesizwe.
Isikhulumi se-MDC Alliance uMnumzana Sweden Chirodza uthi ubukhosi ngamaZulu ebonga ukuziphatha ngokuphucukileyo kwabezomvikela kweleZambia.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamaZulu, njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapholisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapholisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia, njalo siyamjabulela kakhulu ubaba uHichilema Hayithembi ukuthi usengenile uba ngumongameli weZambia.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Zaipho Moyo uthi okwenzakale kwele Zambia kuveza amandla asezandleni zikaZulu.
Ngibala ukujabula ngesenzakalo esenzakale eZambia sikhangela ukuwina ka-HH. Lokho kutshengisela ukuthi abantu yibo abalamandla okubisa intshintsho.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngomunye wabancome ukuqhutshwa kokhetho lwaseZambia.
Impumela yokhetho amanzi aseZambia iyajabulisa kakhulu ukubona opposition party kusiba yiyo ewinayo, futhi amhlophe ukuba ku-HH nebandla lakhe bona abayibabawinileyo abathatha over umbuso kubaba u-Edgar Lunga. Sithi amhlophe kibo lamazambenzi aphume ngobulenge siyavota sithi amhlophe izifiso zabantu zenzakele.
Omela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena uncoma ukusebenza kwebutho le-commission ebona ngezokhetho.
Impumela yeZambia iyatshengisa how professional i-army yeZambia iyikho. Into esiyibonileyo i-independence ye-commission yeZambia engafanani leyalapha i-commission kuyahlupha.
Umgcini sihlalo we-electoral commission of Zambia uMnumzana Isau Chulu nguye owethule isaziso emsakazweni kamabonakude kweze-10BC esithi uMnumzana Hakainde Hichilema unqobile ukhetho oluqhutshwe ngolwesihlanu ngemva kokuthola amavoti angaba izigidi eziphose zibe ntathu 2,810,777 kuthi uMnumzana Mutale Nalumango nguye osezasekela uMnumzana Hakainde Hichilema. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.